Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 2 kunhlangula 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili ugatsha lwezimseki soluhlele inhlawulo yemihloliso elotshwa ngolwezi ngedola lemelika okulakho okubangela ukuthi abafundi abanengi behluleke ukubhala imihloliso yabo lonyaka. Inkantolo yakwele South Africa itshelwe ukuthi umdlali wenguqu owayelodumo kulelo lizwe uSenzo Meyiwa wabulawa intombi yakhe engumhlabeleli uKelly Khumalo. Kulo muntu ohlasele ngompopo kwesinye isibhedlela eMelika wabulala abantu abane izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngokulotshwa kwemihloliso olwezimseki solwethule uluhlu lwenhlawulo yemihloliso ezalotshwa ekupheleni komnyaka ama-examination fees ahlelwe ngedola lemelika. Kodwa luthi limali kumele ibhadalwe ngedola leZimbabwe kusiya ngokuthi isisindo salo siyabe siminjani nxa liqathaniswa lelemelika ngosuku lapho umuntu lomuntu ebhadala kusukela mhlaka 22 ngenyanga ezayo kusiya kumhlaka 29. Luthi abaloba imihloliso ka grade 7 e-O level kanye le-A level abafunda ezikolo zikahulumende ezamakhansili kanye lezamasonto ezingatholi inzuzo bazancediswa nguhulumende ukubhadala imali. Ukuze umfundi alobe imihloliso ka grade 7 kudingeka ukuthi ahlawule imali yeZimbabwe elingana lamadola eMelika angamachumi amabili lambili 22 US dollars. Okuyimali ezagoqela zonke izifundo azibhalayo. Uhulumende uthi phakathi kwalimali uzahlawulela umfundi ngamunye i-12 US dollars, okutsho ukuthi abazali bazabhadala imali elingana le-10 US dollars. Imihloliso ye-O-level ibiza amadola ngamachumi amabili lane 24 US dollars ngamunye. Phakathi kwalimali uhulumende uzancedisa nge-13 US dollars kuthi umfundi yena abe sibhadala elingana le-11 US dollars umhloliso ngamunye. Imihloliso ye-A-level yona ibiza amadola emelika ngamachumi phose amahlanu ngamunye 48 US dollars. Uhulumende uthi uzabhadalela umfundi lomfundi i-$26 ngamhloliso kuthi umfundi yena abe sehlawula imali yeZimbabwe elingana le-$22 US dollars. Abafunda ezikolo ezizimeleyo ezithola inzuzo kumsebenzi wazo ubona abasoze bathole usizo oluvela kuhulumende. UZulu uthi lanxa uhulumende sithi imali kumele ihlawulwe ngedola leZimbabwe kufanana lokuthi ibhadalwa ngemali yeMelika, nanku ihlelwe kukhangelwa isisindo sayo. Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo uthi abafundi abanengi abasoze bayenelise limali okutsho ukuthi baza kwehluleka ukubhala imihloliso yabo.
Izinseki siyenzile isinqumo abantwana lezizalwane zeZimbabwe abasoze benelise ukuhlala bebhale imihloliso lonyaka baningi lonyaka abantwana abezehluleka ukuhlalela imhloliso izimzeki lohulumende bayavumelana ukuba imhloliso ibhadalwe ngemali yamadola ababalisi lezisebenzi zikahulumende balabantwana abazahlalela imhloliso bazalithatha ngaphi idola njengoba uhulumende esalikubanikeza baningi abantwana abazehluleka ukubhadala ukuze babhale imhloliso
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube.
Isinqumo sezimseki sibi kakhulu ngokuba silimaza abazali siza kwenza ukuthi abantwana abaningi abafanele baye esikolo bayebhala bangenelisi ukubhala ugrade 7 bangabhali O level bangabhali A level okuza kutsho ukuthi abantwana abaningi kabasoze baqhubeke ngezifundo zabo akula muntu ohola imali yemelika ebhadalwa nguhulumende balokho behola amabhondi lawo ngakho ke kuyinto embi ukuthi ugatsha lukahulumende lungabiza abantu imali yasemelika engaholiswa abantu kuthiwa ivela ngaphi leyo mali njengoba ingaholwa kuyinto engcwele kakhulu engafanelanga iphume emlonyeni kahulumende engafanelanga iphume engatsheni zikahulumende ngokuba kayihloniphi bantu kayihloniphi amalungelo wabantu iyinto eveza kahle kamhlophe ukuthi ilizwe kalikho endleleni eqondileyo elapho liyakhona
Lona udaba lokuthi ingatsha zikahulumende Ncube zibiza inhlawulo ngedola lemelika yena uhulumende esithi imali esebenza ngokusemthethweni yimali yeZimbabwe ngeke luphikiswe yini lolo daba emthethwandaba
emazweni aphila ngendlela eqondileyo lapho okulemithethwandaba ezimeleyo lokho kwenzakalayo ukuthi uhulumende afune imali yemelika ebantwini angababhadali ngemali yemelika ngeke kuze kume la kancane lapho kulamajaji azimeleyo kulamamajistrate azimeleyo angasogatsha lukahulumende awungeke kwenzeke lokho ngeke kuvumeleke kodwa lakhona lapha nxa kungaphikiswa silethuba elikhulu eliphezulu ukuthi siphumelele kulokho njengabantu bezimbabwe ukuthi uhulumende usibiza imali yangaphandle iyenele imali yezimbabwe esithi kakuqhubeke kusebenza imali yezimbabwe kodwa usibiza imali yangaphandle iyene engayiholisa abantu angiboni ukuthi even khona lapha lapho esilezinkantolo esilemthethwandaba engasekeli bantu esekela kakhulu ezepolitiki ukuthi bangakuyekela khona lokho mbona kungabayangisa kakhulu ukuthi baphumele isinqumo esizathi uhulumende uqondile ngoba lokhu kakukho emthethweni kusegcekeni kwephula amalungelo abantu yinto engafanelanga ivumeleke kumele ichallenjwe ekhodi iphikiswe emthethwandaba
Abanengi bathi ngokulahlekelwa luhlonzi kwedola leZimbabwe okuqhubekayo sesifikile isikhathi sokuthi kulahlwe idola leZimbabwe kusetshenziswe imali yemelika ungabuvumelana lapho
Ngivumelana labo kakhulu ngokuba kusegcekeni ukuthi kwayena uhulumende kayifuni le mali la kancane uyayiprinta nje kuphela ichovele ebantwini ukuthi aholise abantu amaphepha angathengi lutho kodwa nakayifuni yikho phela ubona izimseki lezinye ingatsha zikahulumende zisithi abantu kababhadale ngemali yemelika kodwa bona bengabaholisi leyo mali imali yeZimbabwe le ibhondi kalisasebenzi kalitshabalaliswe kalisuke kalingabi khona sesingabuzana sixoxisane njengelizwe ukuthi kambe imali eqondileyo ngiyase South Africa kumbe ngiyase Melika sekukhangela ukuthi yiphi ezasebenza ngcono elizweni yenze impilo yabantu bengcono yenze zomnotho zithuthuke kangcono yikho kuphela esingakhuluma ngakho le yaseZimbabwe vele kayisadingakali kayithengi lutho lo hulumende kayifuni phela njengalokho engayifuni uhulumende ufuna abamabhizinisi azimeleyo bayifune yini asoze bayifune asoze bayithathe asekwenzile khona lokho ngezimseke kuzaba ukuthi imali yeZimbabwe ingamukeleki vele ezitolo zonke icini ingasasebenzi siphele du
umnumzana efihlela Ncube ngowenhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association Igwe kubetha labasolwa abetheswa icala lokubulala owayengumdlali wenguqu odumileyo kwele South Africa uSenzo Meyiwa. Lithi uMeyiwa wadutshulwa ngowayeyintombi yakhe ngaleso sikhathi njalo engumhlabeleli uKelly Khumalo. Ubufakazi lobu buchiye abanengi bekhuza uMhlola. Leli gqwetha litshele inkantolo izolo ukuthi kulomfakazi ozachaya iqiniso ngokutshela lenkundla ukuthi uKhumalo nguye owadubula uMeyiwa engahlosanga hhatshi abasolwa abahlanu abetheswa leli cala. UMeyiwa wadutshulelwa endlini kaKhumalo eVosloorus ngomnyaka ka-2014. Aba besendlini le abagoqela yena uKhumalo loLongwe Thwala, indodana yomhlabeleli uChiko Thwala, batshela amapolisa ukuthi uMeyiwa wadutshulwa ngamasela ayengene ezama ukuntshontsha. Kodwa igqwetha labasolwa lithi uKhumalo nguye owabulala ijaha lakhe esebenzisa umbhobho kaLongwe Thwala. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ukuthethwa kwaleli cala umnumzana Cassius Jays Simanampofu.
Ngibona ngathi abantu ababulala uSenzo Meyiwa ngabantu ababesendlini ngoba akucaci ubufakazi babo ababunikayo kabukho clear ukuthi buveze for shoot kwakune arm drop eyayisenzakala bokwakunjani. Yinto eyenzakala endlini bazama ukuthi benze i-cover up. So ngokwenza kwabo i-cover up lokhu babezama ukuthi icala balilahlele kwabanye abantu. Kanti ke labo bantu ababanjwe ayisibo abanikazi becala. Masilandela ikoti ama-court cases lapha kariso kusuka clear ke manje lesothi icala lizogcina liwele kuKhumalo labanye bakhaya nabo endlini ngoba laba abantu laba lo iloya labo leli uthefo lo obameleyo ungathi unolwazi olugcweleyo ngokwenzakalayo konke endlini wazi yonke into eyenzakalayo kulaba bantu abamnikazi ngoba uthembise nokuthi kule witness yakhe ezobuya izokhuluma izofakaza ukuthi uSenzo wawulawela endlini.
Iyona indlela ephathwa ngayo lolu daba emthethwandaba kungakuhamba njani ngokubona kwakho?
Ya kubona ngala ngathi kulo muntu olamandla ikakhulu abantu bacabangela uminister wamapolisi uBheki icela ukuthi angabe enolwazi olukhulu ngokufa kukaSenzo njalo ulamandla anawo azama ukuwasebenziseka ukuthi icala leli lingaze lawela kuKelly Khumalo. Kodwa iqiniso likhona ukuthi iloya leli likhona elimele labo abanikwa lelo cala liyazi into eyenzakalayo ngoba sike sabona futhi lelo loya lalabo abanika icala khona kwamanje libotshwa enkantolo ngesikhathi kusenziwa i-court proceedings which was into eyasolwa kakhulu ngabezomthetho akakhulu kusikhathi i-judiciary yalapha eSouth Africa yathi ayisiyonto engumele ukuthi ngayenza lo kwamele ukuthi balinde iqale i-court iphume ma bembobha ephandle ayi ukuthi babambe umuntu phakathi esedale badelela idale badelela lo judge wayephethe lelo dale. Then uKelly wathumela i-lawyer lakhe ukuthi lizomlalelela ukuthi kuqhubekani phakathi ekhothi. Lokhu anangikhona ngokwakho kuwatshengisa ukuthi kulento ayesabayo kakhulu akwazi kwenzekala konke umuntu athi akakabi yi-suspect ngokusandela umthetho uyi-suspect ebantwini akakabi ngumsuspect emthethweni ngoba akabotshwanga kodwa esebuya yena sekuveza ngezinye indlela ukuthi uyi-suspect eziveza ukuthi kukhona akwaziyo ngokuthumela igqwetha ukuthi liyummela ekhothi liyolalela ukuthi kukhulunywa akwenzekala into enjengaleyana. Laphana utshengise ukwethuka okukhulu ngaleli cala kuningi akwaziyo uKelly ngaleli cala. So khona sonika amandla leli gqwetha elimela labo abayithiswa icala kwamanje ukuthi lisho ukuthi hayi lo muntu lo ngeqiniso icala uyalazi njalo nguye umuntu owaziyo konke okwenzakala kuSenzo ngoba lona ngakwaleli gqwetha leli namhla masihlandela indaba yekhoti lithi khona kulobufakazi obukhona obutshengisa ukuthi uKelly nguye owadubula uSenzo by mistake. Angazi ukuthi kwakusenzakalani ngaleso sikhathi kodwa ngathi wathi wamdubula by mistake azange ibe into ayenza intentional but wamdubula by mistake. So wasezozama ukuthi cover up ngokuthi athi khona yena kulokula kube kune anthropology njalo kulo ntombazana kophiri la omunye okuthiwa wabuya nguye wathi wachitha i-evidence yayikhona ngoba leli lawyer leli likhona liyatsho ukuthi i-evidence eyathathwa ngulo onguyena onika ubufakazi kwamanje i-crime scene yayisiphanja ishe kakhulu into ezinye zasezitshintshe zatshintshwa so kulobufakazi obukhona ukuthi kuningi kwakufishwa khona pha.
umnumzana Cassius Jayce Simana Mpofu ngomunye wabalandela ukuthethwa kwecala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa. Abakumsebenzi wokuzilibazisa abagoqela abahlabeleli imbongi labomahlekisa bajabulise uZulu wakobulawayo izolo kuthakazelelwa ukufikisa kwaleli dolobho iminyaka elikhulu lamachumi phose amathathu 128 years selokhe labakhona. Abantu bebethe kwaqa esokusile wall enkulumane laseNyathi empophoma njalo abahlabeleli bathi lanxa bengaziswanga kuseselesikhathi ngalomcimbi konke kuhambe kuhle. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umqondisi weqembu leUmkhathi Theatre Works uMateso Dube.
Umcimbi wokuthakazelela idolobho lakobulawayo ubumuhle kakhulu emzini wenkulumane. Hayi, abaculi bazile ngobuningi babo sibili. Thina njengoqembu lomkhathi senze umgido wengquzu, sahlabela nje lengoma yebhube ukuthi sithokozise uBulawayo, ngoba siyazi ukuthi ungaziye ngapi kweZimbabwe ungatuvela koBulawayo bakubuza ukuthi uyakwazi ukutshaya ingquzu yini. Ikho nje namhlanje sithe sinikeze abantu umgido wengquzu. Bawuthakazelele kakhulu sibili abantu lomgido lokuhlabelela kwethu kwembube.
Ungathi umcimbi lo uvezile sobala ngokuqakatheka lobukhulu bedolobho lakobulawayo, njalo abahlabeleli bemukelwe njani?
UZulu wamukele kakuhle abahlabeleli laba bagidayo. Bebengekho baningi kakhulu abantu, kodwa bebekhona sibili abazobukela. Bawukhwabithelela umdlalo lokuthi uBulawayo ikho lapho kutholakala khona ezamasiko. Okwenze abantu bengasabi baningi kakhulu njengoba kathi ukukhangelela, I think umbiko wokuthi kuza ukuthakazelelwa leli langa 1 June, umbiko wakhona ube yilokho esingakubiza sithi short notice. Ikho abantu bengasaba ngabaningi kakhulu njalo lanamhlanje bekuphakathi kweviki. Kodwa hayi, bebekhona abantu babayamukele sibili abaculi babo, bekuhle sibili. Ngithemba lo mnyaka ozayo kuzabe kuqoqeke kakuhle ukuthi leli langa lihle lilungiselele kusalesikhathi, ngoba siyazi ukuthi vele u-1 June lilanga lokucelebrate uBulawayo. So njengoba kathesi sesilocultural officer wethu sit council yakobulawayo, ngithemba izinto kulo mnyaka ozayo zizahamba kakuhle.
UMateso Dube ngumqondisi weqembu leUmkhathi Theatre Works. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi umasipala wakobulawayo ulakho ukuqala maduze ukuvalela abantu amanzi ngoba esemalutshwana emadamu. I-Chronicle ithi owayelisotsha uMajor General Godfrey Chanakira obhubhe ngeviki edluleyo waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe uzabekwa e-Heroes Acre namuhla. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ngivuka njani basakazi beStudio 7 lani lonke mahlabezulu? Mina ngilesimanga labozokhula abalala belokhu bechothoza ilizwe endaweni yokuthi bahlale babuye kuhlalwe phansi ndawonye kulungisiswa okuhluphayo. Khathesi libhizi lokhu lichothoza izani yakampeni, kusasa selidliwa linaselisithi ligqitshilezeni endeni ukuthi likampeni linakampeni alithini lichothoza kangaka? Kambe linakusasa nxa seliyine liwinye abaqinileyo ngingakukwanisa imililoda abanye bengekho bona nini ukuthi selibulelilizwe njalo selifundisa abantu into embi loba lingaze lithatha umbuso kusasa akuya kubuso okuqondile liza kwenza ngoba abantu baza kwenza khonokho exactly elikwenzayo so zamani ukuthi lilungisise libe ndawonye labantu liqhube kuhle ilizwe leli hayi khona ukulenza ilizwe leli engani thwaseli kayisilo lizwe lalilwayo kwachitheka igazi kuleli lizwe.
Salubonani, salubonani balalelo Studio 7 nabasasazi bonke baka Studio 7 esimthanda kakhulu. Okhulumayo lo ngufanele wakwaPhiri owaseplampri edombodembe village 8. Ngesifiso ukuba ningangiposta nami abantu bezwe nami engicabangayo. Okokuqala ngiyabona lapha ukuthi esizweni sakithi samaNdebele sebekhona abantu abaqhamuka ngobukhosi bethi bangamakhosi ethu ababangisana babili ubulelani noRafael wonke baza bethi beze inkosi zethu loba nje abantu sengenalo ulwazi ukuthi kanjani kodwa mina into engibonayo lapha ukuthi manje laba bantu sebeyasibusela emuva ngoba mina bengibona ukuthi ayisizwe samaNdebele sesivukile impela ngiyabona ukuthi oba singaqhubeka sibambene sisizwe sikamthakazi bekuzoba lento enhle evelayo phambili ngoba khona manje ngiyabona ukuba naye umongameli wasekhaya Nangagwa uyaqonda ukuthi khona isizwe samaNdebele nawe uyabona uba sesivukile.
Sanibonani Studio 7, sanibonani nabasakazi abahle, siyabingelela lapho. Ngikhuluma noNdazi lapha, Ndazi waseFlamtree kodwa kwamanje ngiseGoli. Bacela ningidlulisele nawo umlayezo wami ebantwini bakithi. Ngazi ngiyadumala uma ngizwa abantu bakithi besalokhu becula nje ingoma yaseMpumalanga bengayiqedi. Abaluboni ngani obandlululo esibenziwayo kodwa uzozwa bethi MRP nobandlululo kodwa ubandlululo benziwa yibo bona laba basempumalanga. Uze umuntu wakithi ethe asikhipheni izano yafakwa mbani leyo zano angithi amashona asifakela leyo zano bebodwa uma ithebelele 1980 zange ivote izano yavotela izapho bafakana bona bodwa bakhiphane bona bodwa njengokufakana kwabo thina sibeleni okungokwethu sihlukane nento zempumalanga abantu bazi chamisa chamisa uzosenzele yini umnotho uzovusa kangani impela ukuthi uzovusa sengawuvusa umnotho mpela izwe libe ngcono kodwa thina njengabantu bemathebelele ndayibo into azosinceda ngayo.
Ngibingelele kuStudio 7, ngibingelele lonke basakazi labalaleli bakaStudio 7. Okhulumayo nguzinja ziyamkhonkhoda. Ngithanda ukuphikisana lokuphawula kaGawule mayelana ngokunyamalala kukaItayizama. Uthi yena uma ekhuluma uGawule bembuza ngokunyamalala kukaItayizama, uthi uItayizama wanyamalala kudala abantu bangalethi ubuhlungu emndenini kaZama ngoba lokho kwenzakala kudala ngesikhathi sikaMgabe. So abantu abafanele baveze ukuthi uItayizama kwahamba kanjani laba babe khona isikhathi sikaMgabe. Ngithanda ukuthi mkhumbuze uJahala uGawule ukuthi into ayikhulumayo isuke ibonise ukungahlakaniphi kwakhe ngokwengqondo. Ngesikhathi uItayizama enyamalana uMnangagwa wayekhona naye uGawule wayekhona eZanu-PF. Bonke nje abakhona namhlanje babekhona babe kuZanu-PF namanje le Zanu-PF ekhona lokho kuyena liyane kaMgabe eliyathiwa uMgabe. So angazama ukubalekela amacala ayenziwa yiZanu-PF ethi yena kwayenzakala ngesikhathi sikaMgabe.
Bona uStudio 7 njalo kodwa abantu bakithi uJamele okhulumayo alayibona iphathi le yamaxegu le siyehlulekile le siyehlulekile bheka uhlupheko waba uthi inhlupheko esikhona imali kokabo kuyimali abakufaka iminyaka emingaki besezinto eyi-1 ukwehluleka nje imali yayo kuyabehlula nje ukuthi benze i-strategy zokuthi ilizwe linaba le mali kanjani okuyimali abakufaka amaphepha lokhu kuwa njalo manje nje kuyazo to umthanda wabaze wabazero manje manje kumele sike sikubheke abanye amehlo ke government leyasa mina sibe sizonke sizihlekelela le so mele kube namana no sihlamukele impela kutshalwe lapha namarayot edradeni lapha singaboyisaba amarayot lale nduku zabo lapha bakumele ube lomvukela mpela umvukela ozayo sesikhathi khathele naleloze nezampf yabo kanti kanti kuvile ungahlala phansi uzibuza ukuthi kanti kuyaphela nini njalo kanti sincengani siphileleni wayelingazibuzi lokho bantu bakithi ukuthi kanti sihlaleleni sithuleleni
linjani basakazi bethu abahle ngizwe lapha kustudio 7 kukhulunywa ngale umdlalo lo wethenisi lo hayi kini hayi ayizizwe izibongo zakumthwakazi lapha kodwa kuna kuthiwa kudlalelwa kubulawayo zingaphi izibongo zakumthwakazi ngoba ngizwa bona abasempumalanga omunye uzekhulunyele langesilungu lapho kutshengiswa ukuthi kakuyeni wakobulawayo sifuna izizalwane zakobulawayo thina abantu bakobulawayo abezibongo uncubo sibande udawu okhumalo ondlovu hayi le nto esizizwayo le useless cup
ngiyabonga bantu esitudio 7 ungani khona ama-autism angena kuhle kuhle kodwa kwakuqala mlingelela bonke abantu esitudio 7 abasakazi bethu ababamba umsebenzi wethu kuhle loko mphezu kwendaba yonalena engigcine ngayo ebulamba nokuthi khona abantu bebulamba bazamile kakhulu ukuphathisana ukuphathisana nabantu abatshontshaya izidlopha so ezidlobheni ke mbona ngani sile 1% sesicedile ngezidlopha so sifuna ukuthi khona indawo yakithi iqine ingabe lezidlobha ezikhaya loko zibonakala zitshontsha amadonki zitshontsha inkomo zabantu bebotswana ngale hhayi sifuni so siyakhuthaza ukuthi khona abantu bakithi ah kube kuhle yabonga kakhulu mna imuthimothi mhlanga
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Voice of America ithi abantu abangena kusigidi ezingamachumi amabili 20 million abasemazweni angempumalanga kwe-Afrika babhekane lendlala embi lonyaka. I-AP yona ithi kukhanya kulokubandlululwa kwamazwe ase-Afrika kumizamo yokutholiswa imithi yokwelapha umkhuhlane we-monkeypox. Singene kudaba lwemelika. Kufe abantu abane abadutshulwe ngomsolwa ohlasele kwesinye isibhedlela eTulsa esabelweni seOklahoma izolo. Umsolwa yena oloke engakaqanjwa ngegama ubikwa ebehlome ngemibhobho emibili njalo uzidubulile laye wafa. Amapolisa athi asaphenya ukuthi kuyini kahle kahle okubangele ukuthi enze isiga esinje. Isehlakalo lesi siza ngemva kokubulawa kwabantwana besikolo abangamashumi phose amabili 19 kanye lababalisi ababili eTexas abadutshulwe ngowesilisa owahlasela kwesinye isikolo ngeviki edluleyo. Umsolwa yena wadutshulwa ngamapolisa laye wafa. Ukubulawa kwabantu abanengi ngokudutshulwa kubhahile kakhulu eMelika ngenxa yokuthi uZulu uyenelisa ukuthenga imbhobho kalula nje ngitsho lalabo abangafanelanga. Ebezihamba phambili. Ugatsha lwezimseki soluhlele inhlawulo yemihloliso elotshwa ngolwezi ngedola lemelika okulakho ukubangela ukuthi abafundi abanengi behluleke ukubhala imihloliso yabo lonyaka. Inkantolo yakwele South Africa itshelwe ukuthi umdlali wenguqu owayelodumo kulelo lizwe uSenzo Meyiwa wabulawa intombi yakhe engumhlabeleli uKelly Khumalo. Kulomuntu ohlasele ngombhobho kwesinye isibhedlela eMelika wabulala abantu abane izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.